Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Ndivuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolosibili mhlaka 8 kuNkwekwezi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende uthi uzakhuphula iholo lababalisi abafuna ukukalala umsebenzi. Umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga uthi ilizwe leZimbabwe lizakwenza ukhetho olubalulekileyo njengalokhu okuthenjiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abaphila ngokuthenga nokuthengisa impahla bamukela ngenjabulo imfundiso yokusebenzisa ulwazi lwakwalezinsuku ebulenjini be-internet.
Sithe uhlelo lolu sithi i-on-site digital vendors project. Sithe ama-vendors alezinsuku kaseyo lana cha amafoni but lawa secha ama-smartphone.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi kazikacabangi ngokubuyela ekhaya.
Akumelanga ilizwe liswele awotitsha babo odokotela onesi, but ukuthi sonke sibuyele akulincedi ilizwe. Abanye bethu bamele bahlale phansi khona sizafunda okwenziwa ngamanye amazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende usethembise ukuthi uzakhuphula iholo lababalisi lezinye izisebenzi ngesilinganiso sokulijumi ekhulwini 10%. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe ngezinye inhlanganiso zababalisi esokuthi bazagalala umsebenzi lamhla. Iphephandaba leHerald libika ukuthi uhulumende wenze umhlangano ngomvulo lenhlanganiso ezimbalwa zababalisi kwaxoxwa ngenyathelo likahulumende lokukhuphula kancane iholo lababalisi. Inhlanganiso zababalisi zithi zinika uhulumende amalanga amahlanu ukuthi akhuphule iholo lazo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi sithola amakhulu amabili lamajumi amahlanu lantathu amadola, $253 ngenyanga. Abazali bahambise abantwana ezikolo izolo lalamhlanje loba nje bekulembiko eveza ukuthi ababalisi bebefuna ukukhalala umsebenzi. Ophethe isikhundla sikamongameli okwesikhatshana uRetired General Constantino Chiwenga uthi ilizwe leZimbabwe lizimisele ukwenza ukhetho olubalulekileyo lonyaka oluza kwamukelwa ngabantu bonke elizweni lemhlabeni wonke jikelele. Umevis Gama usethulela lolu daba.
UChiwenga wethule amazwi la izolo ngesikhathi evula okusemthethweni umthethwandaba we-High Court eMtare osanda kwakhiwa edolobheni leMtare. Uthe kumele ukhetho lwenziwe ngendlela eqondileyo njengoba okwamanje sekulohulumende owehlukeneyo lokamnumzana Robert Mugabe owasuswa esikhundleni nyakenye ngumnumzana Emmerson Mnangagwa encediswa libutho leZimbabwe Defence Forces. UChiwenga uthe abantu abakumabandla ayehlukeneyo akumelanga bakhandane ngamatshe lezagila ngenxa yezombusazwe. Ugcizelele esithi okwamanje sebecele abantu abaningi kakhulu abavela emazweni atshiyeneyo ukuthi bazebona ukuthi luzaqhutshwa njani ukhetho lwelizwe leZimbabwe lonyaka. Kodwa abanye abantu abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi uChiwenga uyazikhulumela nje esenzela ukukhanga abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Umnumzana Njabulo Ncube obona ngezokuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uthi okukhulunywa nguChiwenga kayisikho kwenzakala elizweni.
Bayala kathesa ukuthi abantu bephiwe ama-community radio stations ngoba uhulumende yena uthi khona ulomcabango wakhe ukuthi i-community radio station icho yathola ukuthi bona kulokuthi iHarare kumbe iBulawayo iphume iphiwe i-community radio station, bona bathi khona ama-community radio station kumele ephiwe abantu abasemakhaya. Labo abantu beHarare bayayifuna i-community radio station. Ungahamba e-South Africa i-Johannesburg ila ma-community radio station ambani. Kukhuluma ngama-TV, ama-TV bakhulume ngawo kuthiwe i-monopoly ye-ZBC iza yesulu. kodwa kungakhangela ukuthi iZimbabwe yayiqala ukuba le television, iSouth Africa ngabe le television ngo-1960, iZimbabwe yaba le television ngo-1957, South Africa yabuya ngemuva ngo-1971, kodwa lokho esile television eyodwa.
Uncube uthi bekungezwakala okwethulwa nguChiwenga nga ukhuluma ukuguqula imithetho egoqela okuqhuba ukhetho owe-Electoral Act oyiwo amabandla aphikisa elibusayo ekhala ngawo. Uthi kungeke kwenziwa ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe kungaguqulwanga njalo le mithetho enjenge-Public Order and Security Act lobizwa ngokuthi yi-Access to Information and Protection of Privacy leminye eminengi okumangalisayo okumele ihambelane lesisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Kudzai Khwangwari obona ngezokuhlelwa kwenhlelo kunhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi uhulumende angeke akhuluma ngokwenza ukhetho olubalulekileyo njengoba esehluleka lokuthi avumele abantu ukuthi bavule imisakazo yabo. Uthi lo msakazo welizwe okhona okwamanje oweZimbabwe Broadcasting Corporation usekela ibandla elibusayo, hatshi wonke amabandla njengalokhu okumunyethwe yiziqondiso zenhlanganiso ye-Southern Africa Development Community. UKhwangwari uthi okwenziwa ngumsakazo we-ZBC kuphambana njalo lesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Angiboni ukuthi uyakhuluma iqiniso. Thina asimthathi serious, asiboni ngani ukhuluma iqiniso, sibona ngani uyasibhoda njalo sizaba lokhu simngeja ukuthi kuphume egcekeni. Ngoba kade sikhuluma ngendaba yema-community radio since 2001 sikhuluma ngendaba.
Umnangagwa leziphathamandla zebandla leZANU-PF kanye lohulumende sebekhulume kwazwela ukuthi bazakwenza ukhetho olubalulekileyo lonyaka. Ababona ngokwenzakala elizweni abagoqela amalunga edale le-Senate elemelika abasanda kwethekelela eZimbabwe bathi uMnangagwa sephelelwa yisikhathi sokuthi afeze akutshela uZulu ngokhetho afuna lwenziwe ngendlela eqondileyo. Amalunga ebandla elibusayo wona athi kusobala ukuthi kuza kwenziwa ukhetho olubalulekileyo lonyaka eZimbabwe njengoba uMgabe sowasuswa esikhundleni loba nje echaya phansi ngenduku esithi waphuma esihlalweni sikamongameli ebanjwe ngentambo libutho kanye loMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla kobulawayo bamukela ngenjabulo imfundiso yokusebenzisa ulwazi lokusetshenziswa kwelezi nsuku ebulenjini be-internet ukuthi bathengise impahla yabo kanye lokulondoloza ubufakazi bokuhlukumezwa ngamapholisa nxa besebenza. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izifundo lezo baziphiwe inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association koBulawayo. Inhlanganiso le ithi ijonge ukufinyelela abathengisayo abangamakhulu amahlanu ukuze babe lolwazi lokugcina ubufakazi bokuhlukuluzwa ngamapholisa lokunye okungabe kubakhathaza ukwenzela ukuthi kubaphathise. Umqondisi wenhlanganiso le umnumzana Michael Ndiweni uyalandisa.
Siqoqe ama vendors enhlanganiso yethu ukuthi sizobafundisa esingathi ngesikhiwa i-digital literacy ukuze benelise ukuthi batshele umhlaba kumbe uZulu ngendaba abahlangana emsebenzini wabo ezifanana lokuhlukunyezwa maybe ngamapholisa e-city council ngendaba zobugwelegwele ezenzakalayo abantu bedinga izimali kubuzothenda zokuthengisela lokuthi babekwazi nje bengathiwa isikhathi. Sithe uhlelo lolu sithi i-on-site digital vendors project. Sithe ama-vendors alezinsuku kaseyo lana cha amafoni but lawa secha ama-smartphone bayafundiswa ngokuthi babhale ama-small stories, bathatha ama-video, bathatha impikitsha, bathumeze kubo Twitter, bafake kubo Facebook.
Obefundisa lapha umnumzana Divine Dube uthi izifundo lezo zijonge ukuphathisa abaphila ngokuthengisa ukuthi basebenze njani lokuthi babe lolwazi lokuveza obala imisebenzi yenkohlakalo ikakhulu emapholiseni.
Asilethemba ukuthi zabaphathisa ngendlela ezimbili. Indlela yokuqala ukuthi benelise ukuthengisa impahla zabo kumbe ngithi khona ukuzitshengisela ebantwini besebenzisa i-social media esikuthi ngesikhiwa i-marketing. Njalo kuzabaphathisa ukuthi benelise ukuthi inhlupho abahlangana lazo benelise ukuzazisa umhlaba wonke njalo beqoqane labo ukuthi bangazimela njani njalo baphumela amaqhinga njani njalo benelise ukuthi laba ababakhokhelayo benelise ukubazisa inhlupho zabo besebenzisa yona i-social media.
Omunye ophatheke ezifundweni lezi unkosikazi Janet Sibanda uthe izifundo lezi sezimvule amehlo usekwazi ukuthi ubufakazi ulakho ukubugcina nxa esemangala udaba lwakhe.
Engiyenza ngibe ku-BBTA semfunde okuningi okungenza ngiphilisane labantu bakamunicipality. Njalo abantu bakamunicipality kukhona okunye lathi abasihlukumeza ngakho esisuke thina singakunanzeleli sicaba ngokuthi yilaw. So senanzelele ukuthi lanxa ngihambisa umbiko wami ngingawuhambisa njani ukuze uzwakale ukuthi hayi into le iyenzakele sibili ngoba isikhathi esiningi yabe uzakhuluma ngomlomo but kuthi emlonyeni laphana uyabonga labo fakazi ukuthi hayi into le iyenzakele kodwa ke iBVTA sisivule ingqondo yasenza saba lolwazi lokuthi ngakwanisa ukurekhoda nje kumbe ngikushuthe ifoto.
Abaphila ngokuthenga bethengisa laba bahlala behlukumezekile emgwaqweni bexotshaniswa ngamapholisa bethathelwa impahla kwezinye izikhathi abanye bayatshaywa kodwa amacala akhona avame ukulahlwa kumbe ukuphikwa ngenxa yokuswelakala kobufakazi. Iningi labo ngabantu abalemfundo emqoka e-O-level kuthi abanye ngabalahlekelwa imisebenzi ngenxa yokuvalwa kwamakhampani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zesigabeni sezibalongwe eTsholotsho ziphakathi komsebenzi omkhulu wokuzakhela isikolo. Okwamanje sezicela usizo njengoba abantwana sebeqalisile ukufunda bengakaqedi ukwakha. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zizitshayela izandla izakhamizi zezibalongwe eTsholotsho kulandela ukuqalwa kwakhiwa kwezindlu zokufundela esikolo esitsha sezibalongwe secondary kule ndawo. Izakhamizi ziqale lolu hlelo ngozibandlela ka-2017. Ngemva kweminyaka elikhulu isikolo sezibalongwe primary school sakhiwe, imizamo yokuthi kube le-secondary ebelethwe yilesi sikolo ibilokhu isehlula. Lokhu bekwangela ukuthi abantwana abaqeda u-grade 7 kule ndawo yezibalongwe bahambe imimango emide kakhulu besiya isikolo ezinjenge-Skente leNemani Secondary okungumango owedlula amakhilomitha alijumi. Isakamuzi sezibalongwe osebenza kule South Africa kanti nguye njalo onobhala uhlelo lokwakhiwa kwalesi sikolo umnumzana Athwel Ngwenya uthi baqale kwakha lesi sikolo ngoba inengi belivele lihle liphelele ku-grade 7 ikakhulu amantombazana njengoba bekusiba ingozi enkulu kibo uhamba imango engaka.
Babanye bahamba isikhathi eside kakhulu. Thola ukuthi umntwana uma esefika esikolweni kasakwazi ukukonsentrate emabhukwini akhe. Sengumuntu ukhathele umisi noma efunda noma uthisha efunda esifundweni zakhe kasakwazi ukukonsentrate kuleyo zinto lezo. Siyacela impela lo government ukuba ngabe ngasingenelela kule project yethu isebenze sheshi phele.
Ngakwelicela isakamiza kulindawo umnumzana Lamek Ncube uthi konke osekwenziwe kathesi konke kwavela kuzo izakhamuzi. Ngo-2017 izakhamiza kulindawo zeqoqa imali phezulu kwezinkulungwane ezingamachuma isithupha amarandi. Umnumzana Ncube uthi yizo futhi ebezichaya izitina kanti ke ziyatshintshana ukusebenza mahala kulesi sikolo.
Ngikhuluma kwamanje sithengile imaterial sesiyenze islab seclassroom block esesingakho ke manje ukuthi bona kuphakame umduli. Uma uqeda ukuphakama umduli ke sesikhangelele ukuthi sithole usizo kuma donors basincedise ubane sithole iroofing ngoba abantwana bafunda sacela ama block ayi-2 eprimary.
Uncube uthi ukubhaciswa kwabantwana bezibalonge secondary eprimary sokudala uhlupho lokuminyana okukhulu.
Next year besikhangelele ukubona uform 3 lo form 4 baphume baye ngase-secondary. Yikho besilesicelo ukuthi ama-donors siwathole basincedise ukubana sifake i-roofing nama-toilet, le teacher's cottage. Yizo izinto besicela ukuthi khona sizithole ngokuphangisa. Siyakhalaza ukuthi kana umphakathi wakithi osizwayo kumbe ongizwayo basimukele basilekelele.
Okwakhathesi lezi zifundi lapho ezibhace khona eprimary zifunda zihlezi phansi ngoba akulazitulo lamathebuli okwaneleyo. Abanye bafunda bengela amayunifomu ngoba abazali bengela mali yokuwathenga. Izingwalo zokubhalela ezokubala lezinto zokubhala ngokunye abakudinga kakhulu abafundi bakulesi sikolo. Ngokwamanje izakhamizi zalindawo ezise-South Africa zikhipha ama-R50 ngenyanga kodwa limali ayifiki ndawo. Izakhamuzi lezi zithi zifuna ukuthi kusiyafika u-2020 lesi sikolo sibe sesiphelile, ngakho zithi kudingeka usizo lwesiphangiphangi ukuze leli phupho lifezeke. Melisulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umqondisi womsakazo we-Voice of America, unkosikazi Amanda Bennett, uthi kubi kakhulu okwenziwe nguhulumende wakwele Burundi osemise ukusakaza kwe-VOA okwenyanga eziyisithupha. Unkosikazi Bennett uthi kuyayangisa ukuthi iCouncil ye-Burundi National Communications Council ithethe isinqumo sokuvimba umsakazo we-VOA. Uthi abantu abaningi bathola imibiko ejulileyo ethulwa ngumsakazo we-Voice of America kwele Burundi. Unkosikazi Bennett uthi ukuvinjwa komsakazi we-VOA kuza kwenza ukuthi abantu bengatholi izindaba ezilohlonzi. Uthi ilizwe leli lenze lokhu kulandela umkhosi wokunanza okwethulwa zintathelo ezindaba o-World Press Freedom Day. Uthi loba kunjalo abantu balakho ukulalela umsakazi we-VOA osakaza ngesiKirundi, leKenya, Rwanda kushortwave, ebulanjini be-internet kanye lakumagagasi awe FM asemazweni ancelelane lele Rwanda. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kazikazimiseli ukubuyela ekhaya okwamanje. Zithi zizwile okwethulwe ngumnumzana Nelson Chamisa owethelekelela kwele Bhilitane okwamanje, otshele abanye babo abahlala kulelo lizwe ukuthi kumele babuyele eZimbabwe enganqoba kukhetho oluzayo. Omunye walabo abangasoze babuyele kwele Zimbabwe ngesiphangiphangi unkosikazi Talenta Ncube.
UChamisa ukuthi ukukhuluma kwakhe into ayebezikhuluma lanxa zizwisiseka kwesinye isibanga, but uyenza okokuthabisa okomuntwana ozanga nthiwa ucamba amanga, ngoba akudingeki ukuthi sonke sibuyele. Kodwa obekusenzakala akumelanga ilizwe liswele awutitsha babo, odokotela, onesi, but ukuthi sonke sibuyele akulincedi ilizwe. Abanye bethu bamele bahlale phandle khona sizafunda okwenziwa ngamanye amazwe, sibe sithatha lokho esikufundayo sikuhambisa sisiye ekhaya. So omunye lomunye ulendawo uloncedo angaluletha elizweni. Le mali ethunyelwe ekhaya iyanceda. Amazwe anjengabo Israel, kuyaziwa ukuthi Israel iyenze kwenzayo kathesi ngenxa yamaJuda agcwele yonke indawo emhlabeni, behambisa izimali besebenzisa amandla balawo ukuthi babe bekhuluma labo benyikinya, like amaJuda aseAmerica siyazi ukuthi kwezombusazwe baya bephosela, bayafaka izimali zabo balalelwe, kwenzakale abafuna abakufunayo.
Nxa ukuthi sikhuluma ngakhonokho sibili, wena awubona ukuthi ungabuyela ekhaya sibili usithi ah sokubusa iMDCT.
Hayi, angikuboni especially ngendlela la ayenza ngayo ngoba kakangisuthisi la ukuthi asikho kufaka uEvu B ubiselwe uEvu A. Yena lakho ukuthi nje sitshintshe ukuthi ke sibone ukuthi omunye umuntu engayenza njani, but ukuthi bo yena nguyola olempendulo ngezinto zonke angikholwa, but ukuthi nje since ilizwe lethu selivele selivulalekile, so ikuthembele ukuthi obuyayo layo otshintshayo akalamandla anjengamandla aphethwe izano kathesi ukuthi yebo lanxa iMDC ingangena ayehluleke, but sikathi sabantu sebelakho ukuthi babelokhu besibatshintsha, simele sibatshintshe sibatshintshe size sithole umuntu onguyozayo bangathiwa uyayazi into ayenzayo.
Wena so ngokubona kwakho ungabuyela nxa kuyukuthi susuthusekile sibile ukuthi hayi lapha okwalapha lokwele Zimbabwe sokufanana?
Ukubuyela kathesi sokusuka kube nzima ngoba kathesi abaselanto yokusithengisela phela ukuthi ekhaya sokukhona. Ukuhamba siphenduka yebo, but ukuthi ngithi mina ngiyabuyela ngoba into sasusa ekhaya singafuni, but kathesi ukubuyela sesinabantwana ingxenye ukuthi ngithi ngiyabuyela ngiyafuna ukubuyela sibe ngasengiqedile lami ngasengisiyabhentshena ngiyebhentshenela ekhaya ngibe ngithatha imali zami ngapha ngisiyazispende ekhaya, but mina abantwana bami ukuthi bazangilandela ngisela shuwa lakho. So fo abaningi bethu kathesi esingakwenzayo ukuthi sisabe sihamba siyehlala ekhaya sihlalahlale siphenduke khonapha lapho esesivele sesiyenze khona impilo ngoba impilo zethu azange zime, sasuswe eZimbabwe sasingakuthandi, but ukubuyela kwangkhona sokunzima ngoba sesigxililela lapho esikhona.
Lo ngonkosikazi Talenta Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, ubekhuluma ne-Studio 7 ese-Dallas, Texas. Siphindeza xoxa njalo lo nkosazana Nosizwe Moyo ohlala eVirginia.
Ukufuna kuya ngokuthi imisebenzi abayifunayo ikhona, le miholo yangikhona ingasupporta imuli yabo. Ngoba abantu abaningi banabantwana bamele babafise, izikolo zimele zibhadale, but nxa ungasoze uhole imali ekwanele impilo yakho, why would you leave umholo okuphilisayo? I mean, abanye bakhona, I guess, you know, it's a noble cause. Who realize, you know, what to rebuild. But we are on an individual level. So, I mean, yeah, I'm going to go to Muhammad. But I don't know yet. And, but I'm going to go to four. I'm public school, lab, this is why I'm America. What about when there's in Bobo, where from the school, we're going to have a strike on. When I go to the MDC, I'm going to one corner. It's not the end itself. And, ukuthi wona ukuthi bawinile ibe nokuzantenta ekumele sikubone.
Wena ufuna ukuthi uguqulweni sibili ukuthi kube lo tshintsho olubonayo ukuthi abantu bebele engqondweni naleyo, ungabe sokutheni sibili ngombono wakho?
Mina engikukhumbula ngimncane engangunanzelela khathe sengingumuntu omdala, ngingawuchazisa ngisithi abantu abaningi ababesebenza even kungasiwo umsebenzi omangalisayo, but abantu babephila kuhle, amatitsha sibili babekhanya, iyadi yakhe i-smart, you know, yena la yi-smart, abantwana bakhe ba-smart. These days abatitsha yibo abalokhuzayo abahluphekayo. Ngoku ama-civil servants babe ukuba yi-civil servant sibi wawungumsebenzi omangalisayo ukuthi ya nginomsebenzi sibi ngisebenzela uhulumente, you know, ngincedisa abantu ngile pension yami, you know, abantwana bami labo bafunda esikolo se-government i-public school esizwayo, but kathesi kusabonakala yini? So long as umuntu the average person singathi if the average person lakwanisa ukuphila impilo e-average umholo wangikhona ungalokhuza ungakwani, I don't think it's inspiring enough. I want to know bazihlalele, you know, kuyabo kulama-jokes nalo ukuthi o abantu bahambe emazweni kuyathishela isizalukazi. Yeah, engxe benze khona ukuthi but bayahola imali ezwayo baphenduke balokhu zibayakha izindlu khona ngapho. So whether ukuthi MDC winile or not, uthoni ngikwini okuzantinti ngikwini ama-incentives yokuthi abantu bawe notukho ngokuthi bawinile, right? Uyanini London ngoba abantu babe-cheese ezini.
Wena ungabe ufisa ukuthi bakukhange ngani kwini okungakwenza ukuthi sibili uthi ya sebenqobile?
One thing, you know, enye into engikhumbulayo ngimncane lapho esasihlala khona elokhuzeni esilawayo, you know, ngafunda esikoleni se-government singathi i-public school sibili. Sasifundela abantwana babominister sonke sasikade ibhasi, you know, ukwazi ukuthi lana ngomtakazibani bani umphathi intambo wathi, you know, sonke sasikade ibhasi sifanane sibili kube lokuyi-equality, but kathe sizokulo sokule lokho zingathini singeke is separation ukuthi ukuthi abantu sebefuna ukuphila kodwa and ukusebenza kuhulumende ngokubenefita wena ngokuthi as an individual as opposed to ukuthi usebenze labantu
so yeah
manje ngasikhangela emazweni nangu the other day bebekhuluma kumbe ngolokhu ze ngu-prime minister we-Netherlands okay ochova ibhasikile esiyemsebenzini every day yi-progress singaqa sikubona ama-convoy ezimoto ezingu-2 kumbe ezingu-3 sesenza i-progress lokho kwezimoto ukuthi one time zingu-20 next time sezingu-50 that's not progress ama-convoy izizinto abafuna uku-impressa abantu ngakho instead of ukwakha umgwaqo okhanyayo no umuntu ufuna ukuwedela izimoto akukhonva umuntu ufuna ugqoka isuti esmart abantu wenzelene
lo ngunkosazana Nosizwe Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia ubekhuluma le-Studio 7 ese-Ashburn kwele Melika okwamanje silo mnumzana Oscar Ncube ohlala kwele Botswana uthi sizwe ukuthi uthini ngodaba lolu baba Ncube utshona uvuka njani
ivukile nkosi livuka njani lani
hayi sivuke kahle sibili so ke umnumzana Jamisi uyacela sibili ukuthi hayi abantu nxa ilizwe leZimbabwe lingakhululeka uyacela ukuthi libuyele kwele Zimbabwe nxa ukuthi yona iMDC isiyo esizibamba esidukwini yena ngumongameli wena ukubona njani khonokho
hayi ngumkhumbulo wesiphukuphuku ukhuluma inkulumo yomntwana uthi makuwile yena abantu kababuyele ekhaya makungabuyelananga yena abantu kabangabuyele ekhaya yena kathi bakithi ozanqoba ekhethweni sicela ukuthi limsekele yumkhumbulo wendoda lo hayo ukuthi makuwine mina buya nini makungabuyanga mina kungawinanga mina hlala nini khona apho kutshengisa ukuthi makungawinanga mina lwanini lilwela ukuthi mina nginjani ngingene embusweni uchamisa ngumntwana lanxa engawina ye kodwa ngumntwana ongelangqondo ezivumbekileyo yena kakhulume njengendoda ukuthi atshengise ukuthi ungumuntu owakhayo ungakhaleli ukuthi konke kakuye kuwe hayi bakithi oyabe winile asimsekele nini sivuse ilizwe lethu yikho esikufuna ukuthi sikuzwe kumthungameli ke ngibe sengisithi ke khona ukuthi bagijime bayetshela abantu ukuthi kababuye ekhaya babuye ekhaya kodwa ngeqiniso lonke ukuthi bazokwenzani umuntu uchuda ngawini umuntu okweZimbabwe iZimbabwe lanxa kungaba khona winayo ukukhuluma iqiniso mangikhangele ilizwe lethu silunge lanxa bengenza ukuthi kuzasithatha 10 years nanxa kungawina yena uchamisa 10 good years ukuthi into zibe right zonke
zikho so wena khonapho ngincube ngikubamba umlomo ukuthi wena ngokufisa kwakho sibili ubonani ungabuyela sokuthen ekhaya
ekhaya ukubuyela kumele mbuyele noma kwisithi isikhathi ayikhona ukuthi noma senothile noma ngilokho ngelathi okukhona ukuthi isikhathi kulesikhathi sokuthi kufanele ukuthi la ubuyele ekhaya uyokwenza izinto zakho uhlale phansi uphumule akumnandi ukuhlala emazweni abanye abantu zihloko zama awula malungelo aqondileyo noma ulamaphepha noma kawula maphepha amalungelo akho afinyeziwe awungeke wenze okumele okufana nalabanikazi belizwe lona lelo khathesi kunjengoba sinje ma usiye esibhedlela awubhadali njengabo ubhadala imali edlula bona kodwa ma usekhaya ukini ubhadala imali ekhangelekayo okuqakathekileyo ukuthi kini yikho abalungu behlala besithi home is the best ikhala iqakathekile ukwedlula lapho ongazange uzalelwe khona abantu babethu ma singabazalele emzini yibo abazizwa bekhululekile ngoba bezibona ukuthi basekhaya thina ngaze uyehlala elandani kube iminyaka emingaki akumnandi zihlobo zami ngaze ube le mali eningi uthini kulungile ye kodwa-ke kayisikho ozalelwe khona okujwayeleyo lanxa bekhuluma ngeke uzingcomona uthi I'm at home uselandani ongazalelwanga khona you are at home ngamaphepho alungisileyo asesithi wena uzalwe elandani ngumlandani kodwa ke iqiniswe ukuthi kawusuye
bazaaiforena ye encube baba sibonge kakhulu ungadinwa kusasa
kulungile nkosi yami
ye singake hlukani zulukandaba nanzi ezinye indaba ekade sikhokhela namhlanje uhulumende uthi uzakhuphula iholo lababalisi abafuna ukukhalala umsebenzi ezinye izalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kazingacabangi ukuthi zibuyele ekhaya silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluyivalelisayo ngo-Cape Stube.